wathi ngelinye ilanga uJesu elabafundi bakhe balandelwa lixuku elikhulu babesiya kwelinye idolobho endleleni kwakulenye indoda eyayingaboni indoda leyo yayisazi ngoJesu yakholwa ukuba uJesu uzayisilisa yamemeza yathi Jesu msindisi wesithembiso ngihawukele ababelayo bayikhuza bethi ayithule kodwa yala ilokhe imemeza isithi Jesu msindisi wesithembiso ngihawukele uJesu wayibiza yasukuma yaya kuJesu uJesu wayibuza ukuthi ngikwenzeleni ngifuna ukuthi ngibone uJesu wathi ukukholwa kwakho kukusilisile yavuleka amehlo yamlandela uJesu